Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande. Obisi pa indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 Mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Usomlomo wedalela eParliament yomnomzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Thabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But we are saying ukuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we High Court kobulawayo lamuhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edale leParliamente okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje manje beqala labo kufana lezanu ke ikuba kuthaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebhelele Nzambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu itarget yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa mboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovemba izolo selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi yamalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Thabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awuseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabile siqiniseka ukuthi incwadi ingabe iliqiniso kumbe yasoqiniso. Kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyi ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyezwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ikhungafunga ukuthi sesi-approach idale le-High Court kobulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza kaqali ukubhalela izethu uyaqala e-announcer e-parliament. Kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesinamaphepha awavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona izehanjiswa namhlanje ezethu mhla ka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane zincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje zifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasithengisela ukuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyi enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election. Sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona lelibandla selithethwe elithi abanikazi selilibandla likaChabango. Now kungaba njalo kuyabanzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho, because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke lungaqhutshwa kuhle, noma lingaqhutshwanga kuhle liwine, noma liwinele liwine kangakanani liyathathelwa futhi ama MPs lapho kususwa nje umuntu ozidlaleleyo esitridini. So ke yibo ubunzima engibonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula.
Kahle kahle yena uChabango vele usebenza lobani?
Akakho yedwa uChabango okwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano, okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sivele sisebenza labo isikhathi eside, kodwa abacatshe ngemva kwakhe uChabango. Kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengelinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano, bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa. So siyakwazi ukuthi akakho yedwa azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi, kodwa ke le yiproject yezano esobala. Ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhitshiwe kukhona vele okade kuthayinyelwe, kukhona okuyikho okufuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze. UChabango nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa, kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-Political Finances Act, okutsho ukuthi imali zonke akade kufuza ukuthi ziye ku-Triple C ezama MPs amaningi angaka esiwangenisileyo seziyakuya esikhwameni sikaChabango ngoba nguye oseyi-Triple C kathesi. Nxa kuyikuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosimanda, igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya, ngibingelele lonobhala jikelele lo osabambile okwesikhathane kungakayiwa kunkofa. Ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo. Ubethilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khonokho yayikuthembisa abantu. Sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu umzwilo bakuchamisa emuve ekhuluma kaningi sithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe, lathi singena khona apho phela andathi singama Zimbabweans kwathi wabonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le. So besikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho idemokhrasi nakho konke. Manje mase beqala labo kufana lezanu ke yikuba kuChabango wasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona. So laba abangakatholi incwadi emsakazi hayi bazoyithola ngicabanga ku-DHL bangalenza iphutha ke bazame ukuya eParliament ngoba barikholwe ngo-section 129(1)(k). Ayibavumeli vele ukuthi bangene nje ePharlamenti. Bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le. Kodwa ukungena phakathi hayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena. Easier phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba. Manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi, kungabi khona othi yena yeyizanu lekhu izanu lokhana. Khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezano njengoba uChabango kanti ngoba uChabango yena lo abathi abamazi asebekhuluma kabi ngaye bethu bedakiwe shabhini kwathini kwathini yo. Ngoba uChabango bekuclaster team ePinga South elidwa ngu-Honorable Kapuza, yena lo abamfika abathi abamazi bamfaka kuclaster bamhambisa le ukuthi ayosebenza. Uramile kuma primary for ilobhengula magwegwe waphuma number 1 futhi in terms of ukukhethwa ngabantu, niwe wayiphume ngu number 1 basebe-robha bamrobha. Kodwa ke hayi asisekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna ke iconstitution uba uChabango ulayo laba abanye abala. Kodwa ke angiyitshiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court, andiyabona inkantolo izobheka konke lokho. Kodwa mina maunga mbuza mbwene ngatuba kuchabangu unigu footing e right kakulu e solid ngoba ukuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yiba bakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye kuthi abazoncedisa qhu sobe ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eliyi-1 lesindwa abakwazi nje ukulikhuluma so ke hayi mina ngiyambonga ubaba uChabangu ulichawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ihambani lapha emathebeni ifike lingene kube yini eliphethele.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphuthisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland ukulethela izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphuthi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende oweMatabeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMatabeleland North.
Yes, aqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kade sizosibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mat North asiyi provincial agricultural show yona le esewanga siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Odinson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawo amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula i-agricultural show yethu yeMatabeleland North ewangi.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation?
Uhulumende kade ugebha izibhorani efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangele ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mathi north lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singamelele ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika u-November izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi lathi asikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenzwa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngamafunds ukuthi i-treasure liyabe release njani amafunds ukuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omela isigaba seMatabeleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usihambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa yiMutapa Fund athi ngesokuhuculuza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma studio 7 siyazwa indaba le kachaba ngolo sis from kuvotwa kusakampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni chaba kusavote yenza ivigoroni lakatesi sokungathi sokuvotisa kufakwe ama MPs kithi le senza ivigoroni futhi so indaba yevigoroni le kachaba ngolo siyacela kungathi ama kancane ngoba makuthi kulabantu abangasho ma MPs abangafunekiwe laphana abangasho base bakubulawa emathebeleleni abantu bayabaza ngathi waye kusiba ngidonga baziyo ngoba laba bantu noma silalela nje ukukhona omunye obengathi uyasola but umuntu waphela siyakhona isindebelezi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha lesibongo sakhe nisesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kibo kuseswazini so ambonti kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele ayimele ukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izimbabwe asoya amandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizane but indlela yakhona nje siphathwa ngayo yiusez ukuthi singajabuli asukuthi sizondelizane ukuthi namashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo yingasihambi kahle
and then mthando kumakhuthaza inhliziyo kakhulu ngoba amavoti la akadezayo la kuMonzoro ayakuyela ngapha ku-CCC ekakuyela ayikhonjile khona ngalo kuMonzoro kuyenzeke kuhle kakhulu
njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kathena uchabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithi bani ngwe triple C jealous yakhe ngeyani umuntu omdala umntwana yacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela naye kafuni kwakhilize ngani ngwezayo okucina kati mina into engicela kuchamisa ubaba uchamisa hayi ubaba uchamisa why ungavusilawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsi sivuseleni lizwe baba sakuzonda unokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi sinje iloba singazange siye vote siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izani liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusa ilizwe wena ngongavusa ilizwe hayi mna ngagaza ngizwe siyacela mnaye umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngasifake ngahamba izifike kuwe ucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka baba bachamisa sizwele njengabantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona nawe bengaze bazame ngelinye ilanga uzothola uphambili
sanibonani sanibonani kustudio 7 okhulumayo uJay Moyo ngajabula li audio ma engafunda siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Sikhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZanu-TF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokhu angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaci ube bake bebe lenhloni mani bamkhiphe yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ukuthi nje uthamisa umuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi laye angahlali phansi ngento kanjalo.
Balaleli labasakazi bonke ngikile ake mbonge ngokuvuswa inkosi. Ngicela ukuthi kuye ndisilungisele indaba kaChabango lo. UChabango lo nxa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbe ubuchapho obenziwa nguChamisa ezama la uzobulungiswa nguganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela asila ngitsho lokukwazi ube fantaze ebantwini akhulume lathi abantu esithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli be-TCC asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so layo ugangile kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifundi nxa kuyukuthi uChamisa ube wrong ube saqala sinike uburongo bakho ukuthi khalani izihlobo zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshethe hhayi ucorrect Chabango wena yenza so to avoid lokho hhayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandla esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi esenza intando yakho asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka vele lanxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazweni nanzeli ithi izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulala bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa nabalandeli bamatripbekuzini baba-opposition ndifuna uzenzise ebantwaneni ngomlimi asiwomlimi uyo abantwana sebedubeke kakhulu silabantwana abaningi abaphandle ngikhuluma sibe labantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khona bebalekiswa yisimo selizwe esitezwe likhorrekthi ilizwe lililungisa lokho eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa woze ebantwini qaqala usityeli ukuthi injongo kuyini qala usityeli into yesola kuChamisa ungasityela siyizwisise sesikuthuma uthambi yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni ngistudio 7 labalaleli okhuluma ngu-Alex Nyathikhezi ngifuna ukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungu-secretary general we-TCC noma ngaze ebe ngu-secretary general we-TCC ngokutho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usekretary umsebenzi wayo ukubhala lokho kuyawuvunyelwana elibandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi i-ZF yakhona ngathi anti othi umelemele nje kuphela kukaChabango ne-ZANU-PF nefazi imali abamthe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifunwa yi-ZANU-PF kakhulu like e-Country Park bazabe ukufithela umthuli Ncube sefuna ukumfaka nge-back door okungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isifika ephalamende labo uzabonakala ukuthi i-ZANU-PF ilesandla kumbe ayilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhotha akhona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe yifazi okwesibili sizabona namakhothi ukuthi ezenze njani ma uthi indaba lizaqhubeka i-ZF yekhothi bazayiphatha njani lapho uzabonakala ukuthi yisandla se-ZANU-PF sebezama ukudensa 2/3 majority nalwathi ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority i-ZANU-PF ulamanga akula ZANU-PF le 2/3 majority lamanga so angeke izenzele umathanda ephalamenti but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu mtenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of ZANU-PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so yekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu nileza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ongamelanga ifohlele khona lokutshontsha lokho ongamelanga lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusebe kuye ndawo nombuso wenu uvaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu be-CC bangayenza njalo futhi umuntu angafaki umbono wakhe futhi bona abamuyazi ukuthi umuntu lo uvela ngabi asobandlaleki last time bafakile ama-candidate bayala ngeke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kukadesi usekretary wawo wabhale incwadi wam uyazi ngisekretary wepati uyaziyo labantu abane but so uphuma eloze egcekeni wothi wona ulokhu zensekretary lowu asiyazi ukuthi umuntu obandlaleni akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator la
ndilapho hayi nasekuphila kubi kubulela ativela kithi kumthwazi kubi kakhulu hayi ngasatamashona zenzela mina ngakho manje ukuthi abane operated ave abanayo abantu iapparatus amfakithi walungekazi banehlonipho abantu bakithi basikwazi bekhathele nje simo lesisenzakalayo ukuthi emashoni kumele besuthe thina silambe and bethathe izinto ngapha hayi naye andingomntu uNkulunkulu khona siphendule
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho le Palestine ele Hamas iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo benza isihluku babulala abantu bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi baziwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip aduvula indawo eziningi kwafa amabutho eHamas amaningi. Ngolunye njalo udaba oluphathelane lezwe leze Melika, abachuchisi kudaba lukamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika, bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ubuhlaziya loludaba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wethesa icala lokuzama ukutshontsha i-election. E-New York wetheswa ulamacala ayi-2-1 elokubhadala uStormy Daniels. Elinye yilo leli eloku-inflator ama-prices ama-properties akhe just ukuthi a-defraude uhulumende lama-company. So ama-Republican i-base I think bona bonke lokhu ungathi abantu abalandlawa lakho balandela nje i-propaganda ka-Donald Trump oyekuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama-democrats ukwenzela ukuthi anga-contest for presidency esithi ngoba ama-democrats ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzowetheswa icala ngawo amacala akhe lawo ngoba maningi kakhulu and i-evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala wona lawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama-Republicans kukhetho luzayo?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a contest for i-president. So uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afakwe jele till uzo contest for i-president. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-contest against uTrump ukuthi bathole i-traction kulomjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnom mineta ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena kodwa angiboni ewina ku-general election ngoba ku-general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondileyo kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini iprimary yama-Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.